okuphume imthethwandaba namhlanje kuveze ukuba kunezisekelo zokuqondiswa kwaleli bandla ezimbili, esinye esilethwe nguChabangu lesilethwe ngabe-CCC ngemva kokuzwa amagcwetha awe-CCC lakaChabangu besipha ubufakazi kudaba lapho abe-CCC bethi kabamazi uChabangu kulapho athethe inyathela lokuthi usakakhangelisise konke lokhu andubana ethule izinqumo. Ekhuluma emthethwandaba we-High Court, elinye igqwetha elimela i-CCC uMnumzana Agnes Gumbo utshele intatheli zindaba ukuba njengebandla bafunga bemba phansi ukuba ngabamazi uChabangu.
Kume court lapha nje esikudinga e-court yokuthi bebone okukhona, bebone sibili iqiniso elikhona ukuthi abakhokheli i-CCC ngobani. uChabangu asimazi.
Uqhubeke esithi ukusobala ukuba uChabangu uzama ukukhokhela ibandla angelani lalo ngoba wehlulekile ukuchasisa phambi kwedale ukuba wakhethwa ngubani loba ngaphi.
Sithi uChabangu lapha azama ukuwenza ukuthi futhi ukuthi athathe intando yabantu abayitshengisa ngama-elections athi asebenze le-ZANU-P F bemnikele ukuthi ephume enguye ongu-leader we-CCC.
Kodwa igqwetha likaChabangu uMnumzana Ngqobani Sithole uthe balethemba ukuba idale lizakupha isinqumo esizabathabisa.
Namhla kade sisenkantolo, inkantolo yokusaziwa ukuthi izakhuluma ngendaba ye-CCC, abazithi bayi-CCC loChabangu. Besithi bona uChabangu kayiso member ye-CCC, njalo besithi kayiso Secretary General. I-CCC le esesibona ekhulunywe namhlanje yiyo ezithi ngu-CCC. Ithile i-document esithi i-constitution ele-3 pages. I-3 pages yangkhona ithi ukuthi kulelanga lapho kuzasayinwa khona ukuthi i-CCC isiyikhona okuyikho khona and kusayinwe ngu-Nelson Tshaneni. Leyo kathi yani.
UJustice Tawanda Chitapi uthe uzakutsho isinqumo sakhe kudaba lolu ngemva kokuhlolisisa akuzwe kusethulwa ngamacele omabili emthethwandaba namhlanje. Kodwa akavezanga ukuba limhlolisiso uzayenza okwesikhathi esingakanani njalo akatshongo ilanga lapho azakwethula lesi sinqumo. Ngimele iSigcwele 7 ngiseHarare, nginoLozi Ndlovu.